ngilokusana okukhulu lokulwa lokhu esikulwayo akusatho lutho. Ngitsho ngoba uMdlonga nguye umuntu wokuqala ukukhuluma nami, wangi-introducer kubaba uTsvangirai eLokitsoni eShanda, yilo madoda engangifazana lawo. Nguye umuntu ade ehlale lokhu engikhumbuza ukuthi mhlanga selilahlekile ayisikho lokhu esakusiyakwenza. Ulahleka futhi alahleka sibili kwethu hayi sisiphinda sithanda sibuyele endimeni lapho yena uMdlonga labo babuDibsoni abasikwini. Kube ngasekho ukuthi ukuthi umlando usisale yedima esikhona ukuthi siphutshise lowo msebenzi uMdlonga laboSvanda laboTsvangirai ababethethi ugqini.
Khathesi nje sikhuluma ubesengaphi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla?
uMdlonga sisi njengoba sonke esaqalisa i-MDC savumelana oba kuTsvangirai ukuphathwe ngomkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyobuyela khonaphana lapho esaqalisa khona. Safoma i-MDC Alliance okuyitsho ukuthi bevele sikuyinjongo ukuthi siqalise ku-MDC ka-2000 yondani esaqalisana ngo-1999. uMdlonga ubesengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elders lapho ade sesithatha khona ulwazi ukuthi nxa sesithe akusaboni ukuthi siyangaphi sihlale phansi laye asibonini. Kubangaselandaba lokuthi akhompesi ukuba ngu-MP kumbesenetha kodwa ibe sifiso sokuthi siqhube ngomsebenzi kamfowabo uTsvangirai noDibsoni eShanda awuthiya khona.